sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-28 lwezi-2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungethuli isinqumo okwenziwa ngumthethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezo Thabangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC kudala inkulumo.
Nxa ama-facts akhona imiqondo yakhona isegcekeni kutshengisela ukuthi singathi umnumzana uSengezo Thabangu kayihliwa nasiba lukhulu kumbe Secretary General ama-facts akhona wonke akhona.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Thabangu bathi abaxothwa kubandla le-CCC babevele bengakhethwanga ngokusemthethweni.
Yena akasingeke simkhulumele ngoba thina akazale simuzwe ekhuluma ukuthi kasazi. Sizwa ngabona laba esibarikholileyo yibo bathi kabasazi. Ye kungenzeka ukuthi kabasazi ngoba thina siqalisa umzabalazo abanye bangikhona enxeba besesikolo.
Uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard kulethela uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi ungumkhokheli woqobo.
Lokho kwenziwe ngusodolobha David Coulthard kungeminye yemizamo ekuzanywayo ukuthi bekukhitshwe ilizwe laseZimbabwe ekuhluphekeni. Ilizwe laseZimbabwe lisekuhluphekeni okwesikhathi eside kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungethuli isinqumo okwenziwa ngumthethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezo Thabangu ulemvumo kumbe hatshi yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC sokudale inkulumo. Umahluli umnumzana Munato Mutebetsi wazisa ngeviki edluleyo ukuthi uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Ukudlulisela isinqumo phambili okwenziwa imthethwandaba nje yonke sokuvamile kulezi nsuku. Izolo umahluli uthe uzakwethula isinqumo kumalanga alandelayo sokuba kusokudaba lokubulawa komlandeli webandla le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali ngumnumzana Pius Jamba Mukandi. Kube ludaba olufanayo kucala likamnumzana Job Sikhala owayemela iSt Mary's edale lePhalamende. Ukuhlaziya udaba lokudluliselwa phambili kwezinqumo zomthethwandaba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Le indaba e-reserved judgment indaba engiyibona iqondane le-judiciary kumbe i-jurisdiction ye-Zimbabwe kuphela. Ngoba nxa ama-facts akhona imiqondo yakhona isegcekeni kutshengisela ukuthi umnumzana singathi umnumzana uSengezo Thabangu kayihliwa nasiba lukhulu kumbe Secretary General we-CCC ama-facts akhona wonke akhona ama-witnesses kuyazitshengisela nje ukuthi ukureserva i-judgment singathi ngesikhiwa kungaba yi-weakness ye-judiciary system yethu. Futhi kuletha nje inkinga ye-criticism. Bayazivulela nje ukuthi kube labantu abazakhulukhuluma besithi hayi nxa umantshi esesaba ukuthatha i-judgment kuyina kwesabayo. Kuletha ithuba lokuthi abakhononayo bakhonone. Yikho angibona ukuthi kungaba yinto enhle eyenza ukuthi judiciary system yethu ibe yinto eqakathekiswa kakhulu.
Bakhona abanye asebecabangela ukuthi nxa umantshi kumbe umahluli esithi yena uza yethula isinqumo sakhe kumalanga alandelayo uyabe siya buza kwabezombusazwe ukuthi aluphathe njani udaba. Uyavumelana layo yini imbono le?
Kungaba liqiniso ukuthi nxa umahluli ethi yena ufuna ukuthi akhokhe umphefumulo ayekaye cubungulo akhangelisise, iye kungenzekele ukuthi engxenye kulamanye ama-facts kumbe ama-witnesses kumbe ezinye iindaba ezihambelana lecala lakhona afuna ukuthi azikhangelisise. Kodwa kungaba kuliqiniso ukuthi nxa isinqumo sakhona siqhakathekisa kumbe ukunqoba kwe triple C kumbe ku iluba nje malunga aphikisayo aphikisa uhulumende kungaba liqiniso ukuthi engxenye umantshi ufuna ukuthi akaye ukuthi fahlafahla indaba yakhona asikasoze sithi engxenye uyabe ebuza umnumzana uEnmasumnanga kwa kodwa engxenye lo usupervisor wakhe uchief justice kumbulu kumalaba kumbe usecretary wejudiciary service commission hayi mina ngibona ngathi ikho kwenzakalayo kodwa akulunganga umantshi umsebenzi wakhe ufanele abekwazi ukuthi isisekelo sombuso siyehlukanisa amandla e-executive lamandla e-judiciary yikho hatshi kuyaphi kuphamaniseke kakhulu
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi abaxoshwa kubandla le-CCC babevele bengakhethwanga ngokusemthethweni. Uchabangu sexoshise amalunga edale lephalamende, senethi lamakhansili ayedlula ikhulu. Abanye abaxoshwayo yibo ababuyelwe ukuzoncintisa njalo kuzikhundla abaxoshwa kuzo. Kodwa uChabangu usehambe emthethwandaba njalo ukuthi abaxotshwayo laba bengazancintisa njalo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Albert Mhlanga osebenza lomnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga Gande, ngibingelela amahlabezulu, ngibingelela uZimbabwe yonke. Esikwenzayo asikwenzi thina ngoba sikufuna, sikwenza ngoba siyivoice yabantu beZimbabwe. Yebo ye kulabantu ababili abathathu abangafuni ukumela iqiniso. Ayiqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bafuna ichange, bengakhathalekile lokuthi ichange ibiswe ngubani. Yikho bebekhangelele thina labo babuchamisa uDite senzi change kodwa lokho esikwenzayo kulungisa ukuthi ichange ibe fast. Abantu bayakhala besukisele eMashonaland eManicaland yikho nje iZimbabwe yonke ivumelana lathi balutshwane nje abangavumiyo ikakhulu labade bekhethiwe yibo bobona besiya emthethwandaba kodwa nje izakhamizi zonke nje ngikhuluma nje abantu abahlala lami koBulawayo angila body card ngiyazihambela ngicoca labo insuku zonke akukula ngitho ngisola othini batho nje ukuthi hayi ngali nalibambisane lakhuluma lo baba uChamisa ngasese yikho abathi sikuphambanisile otherwise esikwenzayo bavumelana lathi ye kulendaba okuthiwa ngama double candidates ngeFriday yona lebuyayo mhla ka 1 sibekile emthethwandaba ukuthi labo esibacelile ukuthi gababuye bezoxoxisana lezakhamizi esikuthi ngama recall betho labo ukuthi njengoba sesibacelile akwazi ukuthi baphinde babuyele futhi bengavunyelwa ngayizakhamizi. Izakhamizi ke zimelwa yithi ke labo babuchabangu. NgeFriday ngilethemba ngingakuphumputhi njalo ukuthi njengoba labana abantu sabamisa abangeke futhi baphinde babuyele baye ukuthi sebemela abantu singazange udaba siluxakulule. Hayi kabaphumeleli. Ngileshuwa bona labo ababekiweyo sisana labantu yibo abazabe bekubalot box yibo abazavotelwa ngabantu.
Manje ungasitshela ukuthi kathesi njengoba lama double candidates lapho okuzaba khona lokhetho lina likuthatha njani ngoba lokhu kukhanya kuzanceda ibandla lezanu PF ukuthi lithathe lezo zihlalo ezincintiswayo.
Ende lokho ikhorasi esizwa ukuthi hayi lokhu kunika ichance izano. Ye izano phela nxa vele singalungisanga izinto ihlithatha iadvantage. Kodwa kathesi sesixakulula imbambo lomgogodla ukuthi kukhanye izano kayisoziwine lapha eHarare lakoBulawayo. Hayi lapho kakuboni. Nxa thina sesilesilithathi akula muntu opheleleyo ongaya kubalot box ayivotele izano koBulawayo laseHarare. Hayi amasitilana siyawaretena wonke ama-councillors lama-MPs. Mhlaka-10 siyabe nje sicelebrata nje abantu beZimbabwe sebebona unyawo olutsha asili lo babu tuange uchamisa. Ubabu uchamisa ngu president wetu, lae uyakwazi kazake kupike, yebo ye ngati kasazi kutokewe kumangalisi kuti, kambe mina ngisebenze lae for more than 23 years, esebenze lae la ubabu chabangu emele i tourism, ave siti kamazi, ekaba nguti kulo muto za mkolwa. Hai, ye nakasingele si mkulumele ngoba, china kazake simuzwe ekulumuti kasazi. Sizwa ngabona laba esibari kulileyo, yibo wati kabasazi. Ye kungeze uti kabasazi ngoba tinasukalisa umzabalazo abanye bangkhona ngwe babese esikolo la kanye kwesesikhathi bengakajoyini zebandla so kungenzeka uti ngepiliso labo kabasazi kodwa hayi umsebenzi siyawuqhuba silethemba uthi uzaphutsha ngaleyo ndlela efunwa ngabantu lathi yephathi.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Uhambo lukameya wedolobho lakoBulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard kulethele uzulu wakoBulawayo ithemba lokuthi ungumkhokheli woqobo. Umnumzana Coulthard lo mgcini sihlalo wekomiti ebona ngezamabhizimusi ku manispala wakoBulawayo uKhansila Mxolisi Mahlangu basuke ngeviki edluleyo belubhekise kwele South Africa lapho abahlangane khona labosomabhizimusi lezi zalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Lolu hambo lubikwa luqoqwe inhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Victress Mathuthu okhokhela njalo inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo laye obesemhlanganweni lomnumzana Coulthard.
Msakazi uhambo lukasodolobho wedolobha yakoBulawayo umnumzana uDavid Coulthard lokuhambela eJohannesburg ezobona izizalwane zakwaBulawayo abahlali bakwaBulawayo abasebenza bihlala lapha eJohannesburg eSouth Africa ngokomsebenzi. Ngicabanga ukuthi kuluhambo oluhle kakhulu. Ngase sikhangela ukuthi ungokokuqala silandelwa ngumeya wedolobha azosilanda athi uzokhuluma lathi singabahlali bakwaBulawayo kodwa ezokhuluma lapho esitholakala khona lapho isisebenza khona. Kuyinto enhle kakhulu. Ngangithi ngiyakubhekisisa ukuvakasha kukameya kwenze abantu abaningi bamazi umeya wedolobha lakoBulawayo, abamazela mhlawumbe ezithombeni, abamazela bemuzwa kumaphephandaba, bemuzwa kuko Studio 7. Kodwa bakwazile ukuthi bambone ngamehlo, bakhulume laye, bebhekene laye. Okuyinto enhle kakhulu. Sicabanga ukuthi mhlambe kube labo meya laba abadlulileyo bebeke bakuzama lokho, mhlambe kube ukhona osekuke kwaphuma ngokuthi sivakatshele lapho esikhona, ngoba isikhathi sokuthi sibe kwaBulawayo asikho. Siza khamuza kwaBulawayo impela, kodwa isikhathi sokuthi sibe kwaBulawayo asilaso. Kodwa nxa umeya ile sikhathi sokuthi azokhuluma lathi silapho esikhona, siyakujabulela kakhulu. Kube luhambo oluhle kakhulu olubongekayo kakhulu kusodolobha.
Okwenziwe ngumnumzana Coulthard ubona ngani kungenziwa ngezinye iziphathamandla ezikahulumende kumbe ezikamunicipal kungaphathisa na ilizwe leZimbabwe?
Mina ngingatsho ngithi lokho kwenziwe ngusodolobha David Coulthard kungeminye yemizamo ekuzanywayo ukuthi kuye kukhitshwe ilizwe laseZimbabwe ekuhluphekeni. Ilizwe laseZimbabwe bese lisekuhluphekeni okwesikhathi eside kakhulu. Ningi imizamo elokhu izanywa ukuthi abantu bezame ukuthi kukhulule ilizwe leZimbabwe lalo like liphume enhluphekweni, kodwa kufana lokuthi kuthela amanzi emhlane wedada ngoba akukho okuphumelelayo. Ngakho nxa kuyukuthi usodolobha eze ngapha kithi wazokhuluma lathi singaphi sikhona, sakhuluma sikukhulumayo laye, sabonisane sikubonisanayo laye. Lokho nxa kuzakusiza ukuthi kuthuthuke uBulawayo, kuzaba into enhle ukuthi labanye osodolobha lezinye iziphatha amandla zinyathele ziyakhele mzakho umeya nxa imizamo yakhe leyo ingaphumeleli. ngoba uqala ukuthi kube kulo mzamo ofana nalowo. So nje usukhona nxa umzamo wakhe lo uphumelele kungaba into enhle ukuthi iziphatha amandla labanye sodolobha labanye nje ababona kufanele ukuthi bakhulumisane labantu abamaphandle kwelizwe basebenzisane labantu abangaphandle kwelizwe ukuthi kuzame ukuthi kukhutshulwe izwe leZimbabwe elihluphekweni. Kulungile ukuthi bakulingisele bakope lokho okwenziwe ngumeya kulungiswe ilizwe laseZimbabwe. Asikwazi impela okuzasilungisela iZimbabwe kodwa lokhu ngeminye imizamo esingaze siyibone ekuqalayo. Asike sibonele ukuthi lo mzamo uyaphumelela yini. Uma uphumelela akulungiselwe abantu abiziphatha amandla zikuzame zonke zaseZimbabwe ukuze sincedisaneni abaseZimbabwe nabangaphandle ukuthi silwisele iZimbabwe esimeni esi-right. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga Nkosazana Victress Mathuthu, oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ekhokhela njalo inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyeZim Imbokodo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi uhulumende weLebhilithane usephakathi kokulungiselela umthetho ozavimba ukuphiwa amavisa kwabantu abafuna ukuyakwenza umsebenzi wokunga asebekhulile khona le kweLebhilithane. Lokhu kulandela isicelo sebandla leNew Conservative Party sokwehlisa inani labangena kweLebhilithane. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu usegcotshiwe. UNdlovu wakhethwa ngemva kokususwa kukamnumzana Donaldson Mabutho owagxotshiswa kukhansili ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Nje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7 ninjani? Hawu siyaphila, siyaphila, siyaphila. Ngicela ukubuza kuba buchuma lapho uJosepha lapho. Umuntu kuyaphenywa, umuntu oyaphenya ngubani? Ephenya bani? UJosepha lapho angasibambi amehlo ukuthi siyenze ngathi asiboni. Angisho uma ngatshontsha inkomo yakho kube sokuthiwa mina ngiyophenya ukuthi mina ngitshontsha inkomo. Kuyabe kuzawuhamba khona lapho akanye ngibulele umuntu kuthiwe mina ngiphenye futhi ukuthi umuntu ufike kanjani. Alikho iqiniso lizawuphuma lapho. Alikho. Abantu bezani badlala ngabantu. Yabonga Studio 7. Ulubimbi loyo.
Studio 7, Studio 7, Studio 7. Ndingelele, mbingelele bonke basakaza abahle, basakaza kamnandi. Ngifisa ukuthi liyami layifunde. Ngifisa ukuthi liyami layifunde i-record. Ngiphawuleke lapha ngabantu bayithi kumathebeleleni ababhizi ngabantu ngokusupporta amaqembu aseMpumalanga akhokhola abantu beMpumalanga leshiyabo yenza umuntu igxeka ibandla MRP egxeka ibandla lezabo umuntu ubuhlungu kusiza ubuhlungu lokhena abantu bakithi ukuthi sithi abantu bemathebeleni singasapotani yathi ukuthi sisazothatha isikhathi eside sisazophila kanzima sonke siphila kanzima. Wonke umuntu osemathebeleni uphila kanzima akaphili kahle kalamsebenzi kodwa nethu umuntu ithanda nabantu balokhu ze abali eMpumalanga. Njeka manje Tshabangu osisisila ukuthi badlala amatophi phela ngamatophi la abadlalayo ngamatophi la abadlalayo asisapotini nowakithi bese ngiphawula kulalo omunye usiso kwawo okwaphawula lapha ekhuluma ngokuthi ma kungenelinye ishona kufakwe elinye ishona umgabo wathi ma esephuma ufake elinye ishona daye libambele ngashona lo sisi lokhu befakana belibambele ngashona ngelinye ilanga wantizwa ukuthi kuyatshintsha konke konke lokho njengakusimile ukuthi bagcina kuliphupho ukuthi bake baphathe irotisha. So siyacela abantu bakithi supporteni namaqembu akithi okwakithi noma izaphu noma i-MRP asupporteni amaqembu akithi kodwa nani i-MRP ngiviva MRP khaka
Studio 7 injani njani wasakaza abahle nabalaleli siyalikulisa ezindawo ezindawo lapho lekukhona. Ayi yabona abantu bezanu kahle kahle bayadelela abantu kahle kahle kudelela lokho abakwenzayo and ngendlela abenza ngakhona vele bayakhombisa ukuthi akulanto eziyenziwa kiwo. So abantu bakithi uma bengathatha ngelinye inyathelo bazame ukuthi bayenze ezinye izinto ezibonakalayo ukuthi maybe bencediswe ngamanye amazwi, hhayi laba abantu akula lapho bayakhona. Angeke bayindawo uma singazazi saphakama sithethi uma singadinganga ukuthi maybe sidinga induna thi sizame ukuthi sishayane sishayane nabo, akulanye into esingayenza lave kuzohlala lokho kuzama ukuvotwa beyenza yonke into. Njengamanje bayafaka nezikhundleni njengamasotsha ukuthi umuntu engaba nesikhundla esikhulu esotsheni bamsondeza ngapho ukuthi aze lokho bemfundisa ubugebengu ukuthi uma engangena kuba yi-president ephathe kanjani. Bayenzela khona lokhu ukuthi bengaphumi. And namanga abakhulumayo ukuthi abantu ababulali abantu bona bona bamsulwa, ayikho le nto bayikhulumayo. Once waba underzan PF or usebenze ugovernment ube underzan PF usocha polisa yonke into yakho nje noma ubulala umuntu right. Isocha labulala umuntu 2017 akula muntu waboshwa kodwa belibheki manje namanje lokho beyala lokho bekhuluma ukuthi bona bamsula, ayikho le nto abayikhulumayo. Ama-CIO athumba omunye we-CCC bebabhekile bababona ababotshwanga ngoba ngabantu bezan PF ilizwe ngelabo. So wonke umuntu nje oseZimbabwe nje akusakabali ukuthi njengomuntu ezilongwa somuntu ezani phefa somuntu. So into ekhona abantu abazama ukuzilwela ngoba kunzima la and then siyakude futhi ngalobu kunzima loba abantu babaqaphelanga akulanto la siyakhona. Yabo
Studio 7 livo kanjani? Hayi siyazizwa indaba ndaba ukuthi abantu basezavuyela bevota, hayi laphana bekumele ukuthi nayo icabinet yonke naleyani yakhitshwa yonke naleya ivotisayo ngoba la ile nkinga kusinika imphumela isinikeza nje imphumela yayo nje icabinet leyani evotisayo ayihloniphi ilungelo labantu, ayihloniphi impela yiyo esinikeza imphumela engayisiyo. So bekumeleukuthi ngalayo bayibheka ngele ilihlo beyitshintshe yonke icabinet ya ngoba vele sitile yakuleke sirobhiwini isizane. So abantu ade kumele beyiqaphe nokuthi khonaokuba abantu isitayela sokuthi sehlo sigxika sithi amaphathi asesishoneni amaphathi asesishoneni la into enkulu inkinga enkulu yizanu badala mengikhonayo inkinga enkulu yizanu bekumele sibambane sonke esikhipheni izanu noma siyikhipha liphi iqemba kula ndawo okusalayo bekumele sikhiphe izanu. Yiyo bekumele siyikhiphe singavele sithi amaphathi esishoneni amaphathi esishoneni sifuna esindebeleni. Hayi bekumele sikhiphe izanu sinafake enye iphathi siyakwazi ukukhulumisana layo, hayi ngekho ifanele ezanu izanu sikombile impela sifuna abantu bonke behlangane beyikhiphe bese sibona-ke ukuthi amanye amaqembu sizayenza kanjani.
Studio 7 linjani? Ngizocela ukukhuzela ama-China la ayenza intando yawe hanje ukuthi laphana kusewange kuseZimbabwe akukhona eChina bazazenzela intando yabeChina. Becela ukuthi i-government yezanu ibone ukuthi yenzani ngabantu beChina. Asizukuhlukunyezwa abantu baseChina kunewange lokho bethunquza uthuli bebulala istrata beqedelela khona okukade kukhona okuncane vele yona i-government yaseZimbabwe isehluleka khona ukulungisa umgwaqo khona ukuyakha iklinikhi khona ukuyakha isikolo khathi sasinamgwaqo ezindaweni zasewange. Echibonda akula mgwaqo akula kliniki akula sikolo yindawo nje kodwa amaChina abulala kunjalo igraveli elungiswa ngabadala amakhehli athatha amahloko esiyagamula isihlahla ezama ukucenta zama ukuvula indlela wona amaChina nxa kuthatha nemali adlula khona igqedelele ebulala. Sicela ukuhlonitshwa amaChina ma behlulekile ukusebenza ababuyele lizwe bani vele amanye amazwe aletha abelungume ezo-investa elethi kuletha amaChina azo-investa ikwini khonoko amaChina investi ayabulala. Asizameni ukuhlonitshwa sinye isizwe saseZimbabwe sesikhathi ke singabantwana besezimbabwe ngokungahlonitshwa kwethu asihlonitshwa ugovernment wasezimbabwe awusihloniphi thina singabantu basezimbabwe uzihlonipha wona wodwa ma isidla imali ukukholisa la masela abo bonke laba abalandelayo
Studio 7 linjani kuyamangalisa kakhulu njalo kulusizo ukuzwa abantu abanjengabo Joseph Chuma besithi izanu PF libandle libusa hayi lasidingo sokuthi ihlukulise abantu kumbe ibabulale kuyamangalisa ngoba kusukela ngo 1980 izanu PF ibiveli libandle libusayo kodwa kwathi 1982 1983 kusiya ku 87 abantu babebulawa benyamalala futhi so asazi ukuthi ubaba uthuma kumbe ngasichasisele ukuthi ngaleso sikhathi yayingasobandlela ibusayo yini kumbe ulesinyeni sizathu angasitshela thina singabantu bakomthwakazi ukuthi babebulawala nabantu yiphi izano ayikhulumayo kanti ukuthi ayilasidingo sokubulala abantu ngolisempusweni yayivele ingekho empusweni ihleli igugu round ibulala abantu kodwa mara abanyamalala ngizayo izano yona le ivele isempusweni uMo Blessing alikabulawanga last year izano le ivele isempusweni uyazi kuyadinisa njalo kulusizo ukuthi abantu bakithi nxa sebelaphayana sebekhulumela izisu zabo siyazibuza nje ukuthi kusuka kuthini nxa umuntu abengeka phawule mbengakwanisi akabathule ayikhonti bebethi izanu PF izanu PF the same Emerson Mnangagwa nguye lapho owayelonza igugu rawundi ethi amandebele ngabawu namhlanje lokhu egongoda abantu kodwa bona bathi ngoba sebelibadlela ibusayo kulasidingo kule zanu etshintshileyo kathi kumbe izanu yona le yayivele ikhona yebuswa nguye nalo owayevele khona egongoda abantu
enda Studio 7 uyo anongoyamba ndefreedom apa ngala bit bridge da umpanda ya Mnangagwa ari tele zvavuda tomari awedzenyana tobara awedzenyana rire vatu va triple c roketa muthu wavo rine chabisa rarange panda ende rikuto zvidiva ro wina dzivoti zano pf ifuna ubva chitulo ninga vuchinyi aita kukuru haundi uvuraya vatu vedza mandevele hasho angeno zano pf so vakoshava vari vabhatiloni vadova dhirongoni so hai havatomi vari bvele hapo chidhiloni vomunangagwa purezidendi wapati noti purezidendi wavatu hangovhoteliwanga muti wemuti anofi munangagwa
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ukumiswa kwempi phakathi kwele Israel lamabutho eHamas kwengezelwe ngamanye amalanga amabili ukumiswa kwempi lokhu bekumele kuphele izolo kodwa kwengezelelwa ngamanye njalo amalanga amabili inkokheli yeIsrael leHamas ibikwa ivumelene ukuthi ukuthula ukukhona kube liqetha lokukhulula abanye njalo abathunjwa lokubotshwa ngqazombili kusukela ukumiswa kwempile ngomgqibelo kukhululwe abantu abambalwa isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela ukungethuli isinqumo okwenziwa imithethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezochabangu ule mvumo na yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC kudala inkulumo abasebenza lomnumzana Sengezochabangu bathi abaxotshwa kubandla le-CCC bavele babengakhethwanga ngokungekho emthethweni uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard sokulethele uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi nangu umkhokheli woqobo
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Olivalelisayo elifisela ilanga elihle ngu Chris Gande.